Abenhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kokuthula eHill Zimbabwe bathi bakhathazekile ngokuthi lanxa uhulumende wangena kuzivumelwano ezehlukeneyo zamazwe omhlaba zokwenqabela ukuthunjwa mahlayana kwabantu, liyaqhubeka liqonga inani labehlelwa yilolu dubo. Omunye wabasebenzisana lo iTai Dzamara owanyamalala eminyakeni emine edluleyo phansi kwenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square, uCharles Nyoni, ulandisa ngokuchiwo yileli langa.
Sikhangela nje kanye lokukhumbula uItai Dzamara lo ongaziwayo ukuthi ongaphi njalo ukuthi, kodwa siyakwazi nje ukuthi uhulumende waphiwa umsebenzi wokuthi amapolisa investigate njalo abe esipha ama-periodic reports kwabemuli yakhe. Kodwa lokho sikubona kungazange kwalandelwa njalo emthethweni, bengazange bayenza ngitsho lalutho.
Uqhubeke ethi kungumlando kahulumende ukulandela izivumelwano angena kizo ukwenqabela ukuthunjwa mahlayana kwabantu.
So singabe nje silikhumbula njalo silithakazelela ilanga leli, kodwa sikwazi nje ukuthi kwelethu lapha eZimbabwe uhulumende wethu kalilandeli ilanga leli njalo kaliqakathekisi.
Amagqwetha abalisa umnumzana Nkosi yabo Sibanda bathi ziningi izizathu ezenza uhulumende angaze azinikela ngokwaneleyo ukwenza lokho okumele akwenze okuhambelana lezivumelwano angena kizo kwezokukhankasela ukunqabela ukuthunjwa kwabantu.
Ungathi uyabala u-section 2 we-constitution, uyatsho ukuba i-constitution yiyo umthetho o-supreme eZimbabwe. Uthi ke ungayihlangayo i-constitution uye kubo-section 53 uye kumalungelo wabantu labo ababotshiweyo, uxazulula into ezimbalwa ezitholakala ku-convention le. Okungangokuba i-convention le ayiphikisani lomthetho welizwe leZimbabwe, kodwa i-convention le ipha ezinye indlela zokuhlonipha amalungelo abantu laba angekhoyo ku-constitution yethu yeZimbabwe.
Elinye njalo lamagqwetha elizweni umnumzana Abraham Mateta uthi ziningi izizathu ezenza uhulumende angazinikeli ekubekeni imithetho esiza kulolu hlupho.
Uhulumende wethu ngalantshukuntshu yokuthi aratifye ama-conventions lawa, ngoba bangaratifya kutsho ukuthi kuyabe sokuzadingakala ukuthi laba bathumba abantu kuyabe kumele bejeziswe.
Ezinye zezivumelwano uhulumende wangena kizo wasayina zibalisa ese United Nations Convention Against Torture or Inhuman or Degrading Treatment, CART, or International Convention for the Protection of All Persons Against Enforced Disappearances, ese Rome Statute lezinye. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingu Mavis Gama.